endaba endzethu lamhlanje. Ubotshwa izifundi zekolishi le-University of Zimbabwe ezikhala ngokukhuphulwa kwemali yemfundo. UPastor Evan Mawarire wenhlanganiso yebulenjini eye hashtag this flag ubotshwa ngesikhathi elezifundi ezitshengisela ekolishini le-University of Zimbabwe. Namhla lusuku lokuhlolisisa ukukhahlanyezwa kwabantu emazweni athiyeneyo olwe International Day in Support of Victims of Torture. Ingcitshi kwezesayensi setshenzise ukujabula okukhulu kulandela impumelelo ekuhlolisisweni komuthi lendlela ethile yokuvikela abesifazana ekuthelelweni igciwane lengculaza. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Namhla sixoxa ngensindaba phenduli le, ijaha elisakhulayo u-Honest Moyo weGwaranyemba esabelweni seMatabeleland South wethethwa icala lokuzama ukuthengisa ikhanda lezitho zangasese zomuntu wesilisa okuthiwa wambulala eColumbon. Lingaqhutshwa ngezemidlalo. Likuphi iqembu leHighlanders ngalane yimiklomelo? Kulive Talk namhla sixoxa ngosuku lwe-International Day in Support of Victims of Torture. Kuhlolisiswa indlela abantu abakhahlanyezwa ngayo emazweni athiyeneyo. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065, 15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.